yiyo into edanisa ngokuba lokhetho kwelakithi leZimbabwe ukuthi phose nsuku zonke usukela isikhathi iZimbabwe yathola khona uzibuse uma kulokhetho udlakela kalukho khatshana. Yikho kuze kube yinto eyaziwayo ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga eziyisithupha sesisiya kukhetho, abantu balokubaleka emzini yabo, abantu balokuthutha, abantu balokucatsha, especially labo bantu abasupporta kumbe abamela izikhundla besebenzelana neqembu lenkululeko kumbe neqembu eliphikisayo ele-CCC kathesi bajayele ukubaleka emzini yabo ngoba bayabe besesabela impilo zabo, besabela le-safety yemuli zabo. Ngakho-ke udlakela unfortunately soluyi-part of ama-elections eZimbabwe. Sekudingeka ukuthi kutshintshwe leyo ngqondo kubantu ababusayo, amaqembu awe-politics nakanye kuma-supporters, ngoba ama-supporters yiwo ekugcineni asetshenziswayo ukuthi echaye abanye babo, achaye amanye ama-Zimbabweans kubangwa zona lezo zikhundla eziyabe zikhona ngalolo lokhetho. Yikho ngithi ama-structures akhona, imithetho ikhona, amapholisa akhona, ama-commission, ama-electoral commission akhona, kodwa konke lokho akusebenzi umsebenzi wakho ngoba kuyinto nje eyaziwayo ukuthi kuyabe kule qembu eliphushayo ukuthi kube lo msindo.
Ama-commission akhona ungathi asilela ngapi, njalo kuyini amele akwenze ukuze kwenqatshelwe udlakela olunje? Sikhangela lapha i-Peace and Reconciliation Commission kanye labo Human Rights Commission.
Into yokuqala enkulu eshotayo ukuthi lawo ma-commission kawazimelanga, kawalayo i-independence, yikho awakho esingathi a-neutral, awakho neutral. Ajayele ukwenza izinqumo ngokuthatha izinqumo ezisupporta iqembu elibusayo leZANU-PF. And into eyenza kube njalo kuyikuthi abantu abayibo abangamakhomishina abahlala kuwona lawo makhomishini kungabantu abakhethwa ngumnanga kongokwakhe. Yeye, kungabe kule ndlela yokwenza ama-public interviews, kungabe kule ndlela yokuthi loba ngubani nga-aplayela leso sikhundla. Kodwa iqiniso yokuthi amandla asezandleni zikamnankagwa ukuwaphoyinta, asezandleni zikamnankagwa ukuxotsha amakhomishina. Ngakho-ke kungaba yinto ekuthi akula independence, akula neutrality ukuthi lawo makhomishina asebenze ngokuphelela. Yikho-ke izenzo zawo, izinqumo zawo, konke amakhomishina akwenzayo kusekela izifiso zeZANU-PF.